wonke umuntu ngabotshwa elizweni akukhathalekile ukubana icala lakhe ngelinjani, kumbe ubulele umuntu, kumbe yi-cyberbullying, kumbe utholakale njengalowo bebuthene ongekho emthethweni. Kuphela nxa kuyikuthi i-court ithole ukubana abantu laba abalacala, yawufaka wafakwa sobala kuvela kuma-lawyers ukubana hayi icala abalenzileyo in fact akulacala abalenzileyo, yikho ukuthi iphele ngezinye indlela. Iyaphela njalo ngokuhamba kwabo entolongweni sebegqetshiwe, sebekuthiwa hatshi sesilithole ukuthi lilomlando okubana libesenza okungafaneleyo, behambe entolongweni. So yikho ukuphela kwezindaba okwakhathesi. Kukhanya basayenza lokho, sisamelele njengelizwe ukubana sizwe ukuthi amajaji athini.
Baba Mlengazi, nanto kudaba khonapho ke ubona njani khonokho?
Akusimangalisi lokho ukuthi kube lalaba abavalelweyo ngenxa yokubana baphikisana lohulumende kumbe kababonisani lohulumende. Into evele ihlala isenzakala kusukela ngo-1983. Uzakhumbula ukuthi uLookout Masuku, oDumiso Dabengwa, babo bavalelwa bengelacala, or lanxa i-court isithe hayi abantu babo kabakhitshwe. So i-continuation yokuzama ukusayilensa abantu abaphikisana lo hulumende kusukela nini lanini. Ngikhumbuza umsanga ukuthi akula ngitsho lo yedwa, kubo bonke hundreds of people asebabotshwayo bebotshelwa icala njengaleli elibotshelwe labo oseke wakhonvictwa yi-competent court ukuthi hhayi lo lecala kahambe sibayehlala e-court ngoba ayihlale ejele ngoba bebehlangene okungekho emthethweni, akula ngisho yedwa. So it is unfortunate ukuthi uhulumende angazi ukuthi wesabani yena elamandla amangaka ezivusele ephalamende. Uhulumende eleziki lakhe esenza yonke into ayenzayo ukubana laba abantu aba-innocent abalelungelo lokucashangana njengamazimbabweni. Why beqhubeka belokhe bebotshwa? Abantu abanjabo ngarivume bake babotshwa before, akulacala. Khathesi bambopha, akula i-abuse inje yomthetho lemthethwandaba.
Yes, yakuzakhulu Mlengazi. Impendulo khonapho baba Msaka.
Into engibongayo kulokho akukhulumileyo yikubana uyavuma ukuthi abantu babefika e-court amajaji ethi amalamacala. Lokho kutshengisela ukubana kule separation of powers kujudiciary yethu ne-legislation yethu abazomthethwandaba nalaba abaphezulu. Kutho ukuthi asinike nini amakhothi, njengoba yena sevumela ukuthi ngama-competent court, asiwanike nini ithuba elokuthi behleluze njalo bebone indaba leyi ukubana abantu laba balecala na kumbe abalacala. Uhulumende akasoze ehlale eyekele izigcilamquba, eyekele abantu abafuna ukuthi belethe ungazwanani elizweni behamba nje scot free ngoba kulabanye abake babotshwa bakhitshwa, babotshwa bakhitshwa. Uhulumende uyenza umsebenzi wawo, amapolisa ayenza umsebenzi wawo.
Ye baba Mlengazi, cubanga amaphitshane kolam.
Uhlupho esilalo Msanka ngenxa yokuthi ukuloleyana uhlangothi olungalo yikubana amapholisa a-abhuza umthetho. Kube sokusiba le-state esingama-prosecutors esihlala sifuna ukuphushela ukuthi abantu bahanjiswe ejele lanxa kuklear ukuthi ngabala macala. Kulama-cases amaningi esihlala siwabona amacala njengabo-hopewell abagcina bephumile ukuthi uyabutsheliwe yi-court ukuthi umthetho nje kawusekho, kodwa uthole ipholisa eliyi-activist yezami lifuna ukuthi liwusebenze komunye umuntu. Unfortunately yikho okwenzakalayo, ndomsanga are not affected. ngakho because bakuzana uPF akutsho ukuthi abantu bezan bahlangani bona bayahlangana but umthetho uapplywa ngendlela ezihlukeneyo ngoba isedo yokuthi sibe nepolice commission professional ipolice service professional siphakathi kwamapolisa silama-activist awezanu afuna ukuthi anqindezele abantu esebenzisa umthetho which is very unfortunate. Silama-prosecutors amanye athathwa emapholiseni ayeba ngama-prosecutors abangama-activist which is problematic. Yikho namhlanje silalolu hlupho ukuthi kulabantu abahlala bekhala nje nsuku nxa kathi ibandla elibusayo lile support why lizama ukuvimbela amanye amabandla ukuthi akhankase.